abenze thilamhlanje. Ikhansile yakubulawayo isiqalisile isalada lesibili lokulungisisa idamu elithela impompi ezidonsa amanzi asuka ezambuzini. Uhulumende weZimbabwe umanyene lenhlangothi zenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations ukuphawula umkankaso wokubuthanisa usizo lwemali yokuphathisa iziphepheli phansi kohlelo lwe-Interagency Refugee Appeal. Umthetho wokuguqula amandla aphiwa umongameli ukukhetha abahluleli bemithethandaba yaphezulu kusekelo sombuso i-Amendment No. 1 Bill wethulelwe idale lephalamende. Kwezemidlalo, intatheli izindaba ye-Studio 7 uJoseph Njangi usethulela ezomdlalo wokugijima ekhangela omunye wabagijimayo uBrian Makamu ovame ukubonakala elomntanakhe oleminyaka e-92 u-Obey. Kulayitho lamhla kuhlelo lwabeZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe olwe-Diaspora Forum sixoxa ngemizamo enziwa yokuhuga izizalwane zeZimbabwe ezisemazweni ukuthi zithungule amabhizimusi ekhaya. Thumelani imilayezelo yenu kuWhatsapp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yabelenjini yokuzilwazisa kukhathi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumatakasi athi 909 AM 4930-6065-15460 laku-13860 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.